Sokuyisika desendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 6 Nhlangula 2017 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Impumelelo yalokhu ukuthi sekubulele i-business yethu. Nanje abantu abasebenza ama-tables ngokulawa yilwazi ngapha. Ngase munde ukuthi i-business yalo ngathi sikwenza ukuthi athi sikwenza ama-famanza ngapha ukuthi bakwazi ukuthola
Ele Botswana limisa ukungena kohlobo lonke lenyoni ngitsho lezifuywa ngekhaya ezifana lenkukhu okugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kweleZimbabwe.
Intsha esaphotha iZanu PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela enikwe lokhu akunikwayo because they've been reduced to nothing. Abalalutho bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu lancanga aza kunikeza ivesi kumbe i-underwear akutshele ukuthi khona yisuti. Uyakuvuma khona lokho ngoba isuti yona ngokwayo iyabungakaziyibona.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bathi uyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZanu PF bafuna uMongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobunzima obungaka. Ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo ezisemakolejini abangela msebenzi. Ele Botswana selimise ukungena kohlobo lonke lwenyoni ngitsho lezifuywa ngekhaya ezifana lwenkukhu lokugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kweleZimbabwe. Intetheli izindaba yethu ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
IBotswana ithi ayisoke ivumele ukungena kwenkukhu, amaqanda kanye lezinye inyoni ezifuywa ngekhaya kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane ohlasela inyoni o-avian influenza. Lokudla kwenkukhu akusavunyelwa ukungena eBotswana. Uhulumende weBotswana wethule lumbiko namhla esithi uzalinda isimo salomkhuhlane size siyehle. Lelo lizwe lithi konke okuphuma enyonini okufana lenyama, amaqanda kanye insiba akusoke kuvunyelwe kuvela eZimbabwe. Njalo bonke abeZimbabwe abakubhizimusi lokungenisa inyoni kanye lokuhambelana lazo batshelwe ukuthi baphendukise amaphepha akade bapha imvumo yokuzingenisa eBotswana, ama-import permits. Omunye okule ibhizimusi umnumzana Aaron Ncube ujele iStudio 7 ukuthi lokhu kuzalimaza ibhizimusi ngoba bengakwazi ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani.
Impumela yalokhu ukuthi sekuvulele ibhizinesi yethu. Thina nje abantu abesithatha ama-tables ngokulawa isizwa sithengisa ngapha ngase kunje ukuthi ibhizinesi ile njalo kade sikwenzeka ukuthi ade sinceda ama-farmers angapha ukuthi bakwanise ukuthola izifuyo zama-tables ngoba ngapha kukhanya ngani ziyahluka.
Omunye njalo oweZimbabwe unkosazana Irene Banda uthi kulehlekana eliphila ngakho ungenza ikakhulu amatsiyane amancane besiyathengisa amadolobheni afana leFrancistown kanye leHaboron.
Ngiyalokho ukuthi affect kakhulu abantu abasekhaya ngenxa yokuthi bese kuyindlela yokuziphilisa. Nxa sikhanye le economic situation yeZimbabwe akusoze kube lula ngalokho sokubikiwa kokubhanwa kwama-table chicks lamaqanda.
Umkhuhlane we-avian influenza ungena umhlobo wonke wenyoni kodwa awuthelelwana ebantwini. Inyoni ezihlaselwe yilo mkhuhlane azinyeke zidliwe ngabantu. KweleZimbabwe kubikwa sekubulewe inyoni ogoqela inkukhu ezidlula inkulungwane eziyisikhombisa lokhu kuqhamuke lo mkhuhlane. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHaboron kweleBotswana.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe solusitsho ukuthi izihambi ezivela phandle kwelizwe kumele zingene ziphethe imali. Lokhu abanye bathi kubafaka engozini efana lokulahlekelwa imali kumbe ukutshontshelwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usiphilela lolu daba ngokugcweleyo.
ukusilela kwemali emabhanga eZimbabwe sokubone inengi eliya ekhaya lisuka emazweni afana leSouth Africa, Botswana kanye lamanye amazwe bethwele amaqhubaqhuba emali ngezandla. Amabhanga kawala mali njalo noma usebenzisa ikhadi lebhanga uphuma phandle kwelizwe awenelisi ukuthola imali. Abanye bayenelisa ukuphuma le mali engamashumi amabili amadola i-$20 ebhanga ngelanga uma belenhlanhla, kodwa le imali ayineli kakhulu umuntu uma evakatshile evela phandle kwelizwe. Unkosikazi Ethel Dube uthi ukusilela kwemali eZimbabwe sokudala ukuthi bahambe bephethe ngezandla imali eziningi obafaka engozini.
EZimbabwe imali sihlupha, isishota kakhulu. Njalo nxa usiya khona ukuthwa lama visa card asasebenziso sokusenza ukuthi sinxa sisuka eBotswana siye eZimbabwe sihambe sithwele imali eningi. Lokho kuyingozi ngoba kungenzeka ukuthi endleleni ulahle imali kumbe laba amatsotsi lawa akuthathele imali nxa engananzelela ukuthi uthwele imali eningi.
Ukanti osebenza eHabron umnumzana Jolom Ndlovu laye ukhala ngokufanayo esithi udubo lwemali lubabamba ngamandla ukuthi bathwale imali ngezandla uma bengena eZimbabwe.
Ukushota kwemali weZimbabwe is putting people at risk because sokuforce abantu ukuthi behambe bethwele imali ezinkulu in cash because ama visa card kulezi nsuku kasasebenzi.
Izihambi kufanele zibike emaofisini aweZimbabwe Revenue Authority iZimbra emngceleni ukuba baphethe imalini uma zingena kumbe ziphuma elizweni. Ekuqaleni kwawona lo umnyaka amabhanga amisa ukusebenzisa amakhadi aweVisa ngenxa yokusilela kwemali, kukanti ukuthatha imali emchineni ekhafula imali yama-automated teller machines lakho kwamiswa kudala. Ingcwethi kwezomnotho zithi udubo lokusilela kwemali eZimbabwe ludala izizathu eziningi, esikhulu sangkhona kuyikusetshenziswa kwemali esisindo esiphezulu kakhulu yedola leMelika. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisafron kwele Botswana.
Umsekeli kanobhala obona ngendaba zeAfrika kuhulumende weMelika unkosikazi Caroline Thompson O'Connell uthi usizo lwemali oluvela esikhwameni sePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEFA lukhangelelwe ukungezelelwa ngomnyaka ozayo. Unkosikazi O'Connell uthi kunje eZimbabwe selitholiswe ikhulu lengxenye lezigidi zamadola $150 million. UMavis Gama usiphala lodaba.
Unkosikazi O'Connell wethekelela eZimbabwe kuhambo lwakhe lokuqala elizweni selokhu wanikwayo lesi sikhundla nguhulumende kamongameli Donald Trump lonyaka. Lokhu kuphume lapho ekhulumisana lentatha lezindaba ngemva kokubhodaboda ebona indawo yabe Population Services International eye New Start Center eHarare. Uthethele lithuba ukuncoma imisebenzi eqhutshwa kule ndawo lapho uZulu athola usizo olwehlukeneyo kweziphathelene lokwehliswa kokusabalala kwegciwane kanye lemithi.
The United States through the PEPFAR program through USAID and our implementing partner here at New Start PSI are pledging over
1.9 million. Sikhangelela ukungezelela ukufinyelela abayi 2.5 million esesabahlolayo. Sikhangelela ukuba sizongezelela kuleyo mali ngomnyaka ka-2018. Ngiyazi ukuba miningi imibuzo phezu kwebhajethi yakwele United States. Siyaziqakathekisa inhlelo zePEPFAR kanye nempilakahle yabantu elizweni. Kungakho sikhangelele ukungezelela leyo mali isize njalo kwezokusoka kanye labasakhulayo.
Utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende wakhe kasoze yaguqule indlela abesebenzisana ngayo la mazwe awezwekazi le-Afrika okubalisa eZimbabwe.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
Udaba lokulwisana legciwane ethi ngoludinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke ogoqela uhulumende, inhlanganiso eziphatheke kwezentuthuko, abezokholo, inhlanganiso ezisebenzisana lozulu, ezisebenza zizimele, abamankampani azimeleyo kanye lezamazwe womhlaba. Ukhangelelwe ukungena imihlangano leziphathamandla kungatsha zikahulumende lezenhlanganiso ezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa ngemihlangano kamongameli Robert Mugabe labasakhulayo eqale ngeviki edluleyo. Emhlanganweni oqhutshelwe eMarondera, abasakhulayo bezanu-PF batshele uMugabe ukuthi kumele evuse aze aye kufa. Kambe lithini ngalokhu? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo le benhlanganiso ezizimele bodwa bathi kuyabamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna umongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobuzima obungaka ngesizathu sombuso kaMugabe omubi. Abasakhulayo beZANU-PF batshele uMugabe ukuthi uyingilosi njalo kumele abuse aze aye kufa ngoba engekho omunye olelungelo lokuthatha isikhundla sakhe. Amazwi la acunule abanengi abathi ilizwe lifile nje kungenxa kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. UMugabe ngokwakhe utshele ontanga laba ukuthi babhalise uvota njalo bemvotele kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxe losakhulayo ePlumtree koMadlambuzi uMnumzana Thamani Ncube yena othi kuyabadanisa ukuthi bakhona abasakhulayo abalokhu befuna umongameli Mugabe abuse.
Into enginanzelelayo ukuthi khona umbuso lo esingathi ngowama-dictator nxa ungasela amandla uyangenana lezinto ezingelangqondo. For example, nxa ungakhangela kahle kahle uzathola ukuthi khona for the past 37 years ama-benefits awombuso weZANU-PF vele kawakho. So it's alarming nxa uzazwa umuntu oyinkokheli kuZANU-PF owehluleke ngendlela uMugabe ayehluleke ngayo ekhuthaza abantu ukuthi bamphe elinye ithuba lokwehluleka. Lokho umbona ngani umuntu omutsha ongangami kuyabe kungalangqondo, kuyabe kungelanjula yokuthi akuthathe khona lokho njengento eqakathekileyo.
Abasakhulayo beZANU-PF bona bathi bayamsekela uMugabe njalo kumele abuse aze aye kufa, abuse lanxa sesemathuneni.
Bangabe bekukhuluma khona lokhu ukuthi khona bayamgakathekisa kusiya ngokuthi khona embusweni nalowo batholeni njalo bafundiswe ukuthi khona yona impilo iyini. Ngibona ingani intsha esupporta iZANU-PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela enikwe lokhu akunikwayo. Because they've been reduced to nothing. Abana lutho, bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu, langanga zakunike izivesi kumbe underwear akutshela ukuthi khona isuti. Uyakuvuma khona lokho ngoba isuti yona ngokwayo uyabungakazuyibona.
Abasakhulayo bonke laba abaningi sibabone besiya emhlanganweni kaMugabe eMarondera, utsho ukuthi kabaluboni na udubo okhuluma ngalo kumbe kungakhathalekile bayamsekela kuphela uMugabe?
Imboni ngani inkomo kulezinto okungamelanga sizithathe njengesiqiniseko. For example, awungeke wasebenzisa irali as a measuring tool eyokuthi khona ulosekelo olunganani ngoba izizathu zabantu abaya kurali zehlukene kusiya ngokuthi khona banengi okunganani. So zathotha abanye khona laphana baya bengahambelanga ukuthi khona ngoba basekela iZANU-PF, abanye baya behambele well of course ukuthi baye kuzwa ukuthi khona umongameli welizwe uthini. Njalo intsha intsha yeZimbabwe seyaba lobugcila bokuthi khona bona akulandaba ukuthi batholeni kodwa bagakathekisa lokho abakuthenjisiweyo. So which means ukuthi khona bangaze bathenjisweni bona babethola ingane impilo ihleli phezu kwezithenjiswa.
UMnumzana Dabani Ncube ngosakhulayo ohlala ePlumtree komadlambuzi. Njenga kutlo uhlelo lwe-Studio 7 ngo-hapa 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz shortwave. Uhlelo lolu lungo 8 o'clock sibili njengakhohlwa. Ye kulaidok lamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connections ixoka ngemizamo kamongameli Robert Mugabe yokusebenzelana labatsha nxa sesungule umgagaso wakhe wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngenani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-6065, 15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi olubona ngokulwisana lwamalwe cacha kwele-France soluqale ukucubungula imbangela yokuhlaselwa kwenkonzo enkulu yamakatolika elizweni lelo e-Notre Dame Cathedral lapho kudutshulwe khona abantu ababili. Amapolisa abika ukuba kulondoda oqale ukubadubula akade edubula amapolisa akade ehamba-hamba elondoloza ukuthula okwenze lawo amapolisa aphindisele ngokumdubula. Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni jikelele ye-International Labour Organization ikhuthaza amazwe omhlaba jikelele ukuthi anikeze omama inyanga ezinye lengxenye zokuphumula nxa bezithwele lapho sebebelethile. Lokhu kuyisiqondiso esinzima ukulandelwa ngamazwe amaningi omhlaba athi asathuthukayo kuphela kodwa lathuthukileyo anjengeMelika. Yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo zemakolijini kodwa bengatholi imisebenzi. Ezinye zalezi nhlelo ngolukhokhelwa ngunkosikazana eMathamberi ingcwethu kwezokulima koBulawayo. Uqoqe umhlangano wemfundiso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bangene labo emsebenzini wezokulima. Kungqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7, unkosikazi Mberi uphathe kabanzi udaba lokulinywa kwegwayi ukuba ludlala indima eqakathekileyo okunganani ekuthuthukiseni umnotho weZimbabwe.
Uhlelo lwesikhanda luphatha ngempelaviki liqondane labontanga abale interest le farming and those who are already into farming. Fona ukuthi lapha eMathebeleland silabo abalimi o abalimisi but balutshwani and abaningi bakhona abazali. So kokusenze sathi sisike lehlelo lolu ukuthi sikwanise ukuthi sibabuthanise endawo NA1.
Ngibale kukhathi ebulenjini ukuthi likhangelele ukunxusa abasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe ikakhulu laba basemazwe akunhlanganiso ye-SADC. Kuyinokwenza ukuthi likhethe bona kuphela.
Okwasenza sakhetha bona especially countries like Zambia. Ngakho ukukhangela iZambia emalangeni like khathesi isikhathi esiphila kiso iZambia ikhanya iyenza kuhle in terms of farming And ngendaba the technology in Zambia, it's a bit advanced than us. So sabo ngithi singasebenza le Zambia, le Malawi, so they are the country futhi esi-invite-ile. Bengakhona futhi bezesitshela ezinye izinto esingakabi lazo thina lapha eZimbabwe.
Ubudlelwano okhona phakathi kwabasakhulayo bakumsebenzi wokulima njalo laba abakudabuka kwamanye amazwe sekulethile umehluko na kusimo senotho yaseZimbabwe?
Angazikhangele yeye, kuyaletha umahluko zo usangena kancane kancane cause asikakwansi ukuthi singene like sigcwale sibe like we can't really fully pay, we haven't fully penetrated into the system, but the little that we learned from them esikufundileyo kibo lakunye nje esilakho thathi esikufundileyo thina esikufunde lapha locally kakhanti kuyasincedisa sibili.
Masixoxeni kancane mayelana labantu abakumsebenzi wokulima ugwayi. Njengoba umhlaba wonke jikelele usiqalele ukubona ngani ukubhema kwinto engalunganga, njengenhlanganiso ekhangelane lokufundisa abasakhulayo bakumsebenzi wokulima, ngombono wenu liyathakazela na ukulima kugwayi?
Masikhangele igwayi hanti like it's regarded as the golden dish, yes. And igwayi alisebenzi like ukubhema kuphela. Igwayi can be used as a source of fertilizer. Especially kumalonzi labana abayenza ama stadiums ama golf greens basebenzisa igwayi. Igwayi leli ungalithela liyabulala ama worms at the same time liyancedisa ukukhulisa izinto. So singeke sithi sifokusa ekulibhemeni kuphela, but liyalokhu zilisebenza njenge-fertilizer njalo njengo ukubulala izibungu ezingena kumalonzi.
Abomakhelwane-ke laba abadabuka kwamanye amazwe bona bathi ngalokho bayathenga na ugwayi wethu?
Ngasikhangele igwayi leZimbabwe sibili khanya selithengwa kuhle kuhle phandle ngale ngakwa kubomakhelwane, cause lapho eZimbabwe we produce igwayi elihle sibili.
Laba abaze belesifiso sokungena kuhlelo lolu kumele bakhangelele ukubhadala malini?
Since sisenzela abatsha besithi ongenayo it's $10. And even besikhethe indawo nje even esendaweni ethuliyo besithi sasebenza eMakhandeni Cricket Club.
Lo-ke kade kungunkosazana Martha Mberi, incwadi kwezokulima sibuke laye esecingweni koBulawayo. Ke sizwe-ke manje udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Ubusela lokungethembeki kwabantu abavela emazweni achiyeneyo sokubhidliza umhlubulo we-Sub-Saharan Africa. Ukungethembeki kuhulumende lalabo abazimele bodwa kubhidliza amazwe anothileyo nasathuthukayo. Kubisela muva ukuthi abantu babe lokukhululeka okugcweleyo njalo kweyisa inhlangothi okumele ziqinise amazwe. Lokhu kwenza ukuthi abathenga impahla etshiyeneyo bakhuphule intengo okungafanelanga, kungabi labantu abafaka imali yabo kumnotho welizwe njalo kunqunde intuthuko. Lokhu kuvimbela njalo abantu ukuthi baphile ngemfanelo, ikakhulu emazweni athuthukayo. Inhlanganiso zamasela zijayele ukufaka imali eningi lapho ababona ukuthi kungaphuma khona imali abayifunayo. Lokhu kujayele ukuphehla ungethembeki emazweni atshiyeneyo. Ubusela obuqutshwa ngabantu abasemazweni atshiyeneyo bulethela umhlaba wonke jikelele umnotho ophakathi wesilinganiso sokuyisificaminwembili 8% kusiya kuthumi lanhlanu ekhulwini 15%. Izigidi lezigidi zamadola mnyaka yonke zenza ukuthi amasela athenge abantu abakuhulumende labazimele bodwa. Umnumzana David Luna okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela lokulwisana lobudlwangudlwangu uthi imali yokungethembeki isiphambanisa lenhlanganiso okumele zilwisane lokungethembeki. Uthi ukungethembeki kweziphathamandla zabohulumende sokwenze ukuthi kube lomkhandlo wokwenza amabhizimusi angaqondanga kusukela entshonalanga yezwekazi le-Afrika kusiya ku-Horn of Africa, kwehle njalo kusukela eningizimu kusiya emzansi welizwe leGuinea. Uluna uthi uhulumende weMelika uzazama ngamandla wonke ukuthi alwisane lokungethembeki esebenzisa umthetho osanda kwethulwa ngumongameli Donald Trump obona ngokungethembeki o-Executive Order on Transnational Criminal Organizations. Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zokuphephela kwele South Africa lithi selise saba ukuyangezelela izinyanga kuma permits abo ngemva kokwanda kwenani labo ababotshwayo baphindiselwe eZimbabwe ngesikhathi besiyavuselela ama permits abo emahofisini eziphepheli. UBenedict Nhlapo usibhalwa lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlupho lokubotshwa kwalabo abafuna ukuvuselela incwadi zabo zokuphephela kule South Africa selulethe kwesaba kwabaningi. Emzameni yokuthola imvume yokuhlala lokusebenza kule South Africa, baningi abeZimbabwe abathatha incwadi zokuphephela besipha izizathu zokuthi bazodinga umsebenzi. Khathesi ke uhulumende wakwele South Africa usefuna abaphumi baphele elizweni ngoba isithi izizathu zabo zokuza kuleli kazemukeleke ehlelweni lwalabo abaphiwa imvume yokuphephela. Osekusethu sabaningi izehlakalo zalabo abathi besiyavuselela amaphemithi abo bahle babotshwe basiwe elindela ukuze baphindiselwe eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume labambalwa abesebebotshiwe basizwa nje ukufumbathisa amapolisa ukuze bakhululwe. Omunye wabo okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguNodumo uthi okumzwisa ubuhlungu esehlakalo sakhe ukuthi ubesebuyiselwa emuva engaphiwanga ngitsho ithuba lokuqoqa imitshaqana yakhe njengalokhu okujwayelekileyo. Isizathu seZimbabwe umnumzana uShimabizela uthi baningi abaziyo asebephindiselwe ekhaya ngesikhathi besemahofisini esiphepheli eMarabastad ePretoria ukuyavuselela amaphemithi abo.
Uyofika laphana ufake i-fingerprint ungene phakathi bakunikeze islip sokuthi ulindile. Then mase ungaphakathi laphana ulindile ukuthi uthole bakwazi uku-extendela i-asylum leyana. Ma bangasakwazi uku-extendela kuba bayakudipota uyaboshwa khona lapha awusakwazi ukubuyela endlini awusakwazi ukwenza next.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube odabuka kobhidi eKhezi uthi kubotshwa lokhu sekulethe ukwesaba kokuthi iningi selikhetha ukwekela ukuyangezelela izinyanga kumaphemithi la.
Kuyasihlupha impela kakhulu ngoba noma usuthi uyayivuselela ufika kube yikho lapho abagola khona. Okube bavele bamemezela ukuthi lezi zinto abasasenzeli zona. Sihlale sisazi ukuthi azisayenziwa kulokuthi uzihambise wena. Lapho uyothola khona usizo ufike ube lapho ojikelwa khona. Ingakho lokho siyacela mpela ukuthi mangabe kuyikuthi sokunguhulumeni osekubekile kuvele kwazakale kubekwe obala.
Iziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa zithi baningi abafaka izicelo zokuphephela bona bengayisizo isiphepheli. Lobanje ibingakaphumeleli imizamo yokuthola incazelo kugatsha lwendaba zasekhaya ngokuthiwa ngumthetho mayelana nokubotshwa kwalabo abalezicelo zokuphephela ezaliweyo. Sekukaningi lolu gatsha lukhala ngokuthi lufuna kuhlolisiswa ngokuphangisa izicelo zalabo abadinga ukuphephela ukuze kususwe labo abafuna ukusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela imvume yokuhlala elizweni. Isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Jackie McKay ngomunye wabafuna lokhu kulungisiswe.
South Africa experiences a high volume of mixed migration flows that tend to utilize.
I-South Africa ithola abakwamanye amazwe abazodinga okuchiyeneyo elizweni kodwa bethi befika lapha bafake izicelo zokuphephela ngoba bekubona kuyindlela elula yokuthola imvumo yokuba selizweni. Nxa sekuhlolwa izicelo lezi kuphumelela isilinganiso sokuhlanu ekhulwini njengoba iningi labo kuyilabo abayabe bezodinga umsebenzi.
Umnumzana McKay uthi baphakathi kokubumba umthetho omutsha ozafaka indawo zokuphephela engceleni yelizwe. Ngesikhathi umuntu efaka isicelo sokuphephela uzabe ciniwe kulezi ndawo engavunyelwa ukuphuma phandle. Abazavunyelwa kuphela ukungena eSouth Africa kuzoba yilabo abalezicelo zokuba isiphepheli eseziphumelele. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Okwakuqala nyaka wamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlala delami lethe iphuma izono lokhu and
ke ngusandla Ndebele ohlabela ke ezimnandi ye singekehlukani kuthi sikhangele ezinye zendaba ekade sikhokhela elobutsona limisa ungena ngohlobo lonke lwenyoni ngisho lezifuywa engekhaya ezifana lenkukhu okuqoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kweleZimbabwe. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo nabenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna uMongameli Mugabe aqhubeke ebusa. Oliver Lesemoyeni ngenjabulo uGibbs Dube, Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.